Epsidis Jeremiah.
Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kwalamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 10 Nhlangula 2023 nguPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Jabulile emoyeni ngoba sebabonile ukuthi lizwe lalwelwa bebamnyanya ubaba babonile ukuthi laba kwenu recognize as ikhawe bekungakalungi. Siyabonga kakhulu uMegabeni.
Amakhulu lamakhulu abantu namhlanje babuthene esikoleni se-Emerald Primary School esisechipinge esigabeni seManicaland bethakazelela impilo kamoyi uReverend Ndabanengi Sithole ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe.
Obaba bethu besukuma besiya egangeni besiyadinga ilizwe leli babesiya kulwa naleso sizathu samabhunu esobandlululo. Abantu sebebandlululwa ngenotho, abantu bekumele bakhethe inkokheli ngoba umuntu bembona ezabamela elobuchopho obujiyiliyo.
Amabandla aphikisayo bakhala ngokuthi imali abazigcine emabhanga ezokuhlawulela ukubhalisa kunomination court isikhukhuzwa yikuwa kwedola leZimbabwe.
Ipremier League njengoba isimisiwe siyananzelela namhla ukuthi abantu abaningi babuyile ukuzobukela umdlalo kaDivision 1. Kodwa vele wona-ke umdlalo we-Southern Region Division 1 A2 yalapha uyachaza ngokungakhakelayo ku-PSL kubalutshwana ukuthola abantu behluhla ama-goals. Kodwa lapha ama-goals vele akukwazi ukuthi is-guaranteed.
Sebedanela emidlalweni yesigaba sikaDivision 1 abalandeli bomdlalo wenguqu ngemva kokumiswa kwemidlalo ye-Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amakhulu lamakhulu abantu namhlanje babuthene esikolweni se-Emerald Primary School esisechipinge esigabeni seManicaland bethakazelela impilo kamoyi uReverend Ndabanengi Sithole ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-National Hero ngemva kweminyaka engamashumi amabili lantathu watshonayo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo esechipinge.
Bekuculwa le migido yendulo abantu bemangweni wasechipinge bejabulela isinqumo esithethwe nguhulumende esokuba uSithole aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Ekhuluma kulumbuthano imele umongameli welizwe unkosikazi Opamchinguri uthe ngabe ilizwe kalizange libe labantu abafana loSithole ngabe kalizange lithole inkululeko.
Writing on the spirit of unity, the new dispensation has initiated the process of celebrating our revolutionary icons and heroes. It is imperative that we recognize the deeds and revolutionary ethos championed by our founding fathers.
Ukhumbule sithi uhulumende uphumelele isinqumo sokuthi uSithole aphiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe loba nje wayelembono eyayehlukile lowaye ngumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe. Lokhu kugcizelelwe lilunga le-ZANU-PF Central Committee obesembuthweni lo umnumzana Tshinga Dube. Indodakazi kaSithole unkosikazi Sifiso Sithole Baro uthe njengemuli bamukele ngenjabulo isinqumo esithethwe nguhulumende lanxa kuthethe iminyaka eminingi ukuthi ayithole inhlonipho okwakumele ayithole kudala.
Jabulile emoyeni ngoba sebabonile ukuthi lizwe lalwelwa noko bebamnyanya ubaba bathi babonele babonile kutsi laba kwenza namurecognize as ilichawe bekungakalungi. Siyabonga kakhulu umengameli Dr.
Kodwa incitshi kwezombusazwe uMnumzana Thembisani Tungagwa uthi kuyamangalisa ukuba iZANU-PF ikhethe ukuhlonipha usithole ngalesi sikhathi.
Bayenzela kuphela ukuthi ingxenye yabantu abezigabeni seMasechipinge abesigabeni sesindaweni bengaba ngabantu abangabona uidinje umuntu oqondileyo. Undabaningi zimele sinanzelele ukuthi waba ngumpresidenti wezanu bona omngameli okhona kathesi bengakaziwa ngamafeature ningatsho njalo.
Imbali kasithole yona iminjani nxa sikhangela omongameli Mnangagwa lokunye konke okwenzakala kathesi?
Imbali kasithole ngamafeature esithi ngama-nationalists. Kumele sinanzelele ukuthi i-NDP yathi ifonywa ngo-1960 osithole babekhona, kwaba lezapho osithole babekhona. Wathi sokufonywa ke iZanu usithole nguye aba ngupresident wokuqala weZanu.
Umkhosi wanamhlanje ungene ngabantu abaningi abagoqela abamabandla aphikisayo abezokholo abemuli labangane. Usithole owaba umkhokheli webandla leZANU-PF wokuqala lapho libunjwa ngomnyaka ka-1963 waxoshwa kuleli bandla ngomnyaka ka-1975 esithethwa umlandu wokuba ngumthengisi. Abanye abangathathiswa ngalesi sinqumo sokuxoshwa kwakhe baphuma ebandleni leli basungula elinye abalibiza ngokuthi iZanu-Ndonga, iningi labo ababedabuka emngwangweni weChipinge. Ngemva kokuba ilizwe selithole uzibuse, uReverend Sithole wahlukunyezwa kakhulu nguhulumende owayengumongameli umunye uMnumzana Robert Mugabe, okwenza wabanjwa ngamandla ukubaleka elizweni esiyaphephela kwamanye amazwe agoqela eTanzania naseMelika. Lo nyaka uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uphume lo mcabango wokuthi kumele inhlonipho aphiwe inhlonipho iqhawe lesizwe okumangalisa abaningi. Ingcwethi ezicubulele zombusazwe zisithi kungaba liqhinga lokuzama ukuthola amavoti abantu baseSpinge njengoba ukhetho lwalonyaka solusondele. Ngimele iSitho 7 ngiseFreedom Farm eChipinge ngumlondolozi Ndlovu.
Abakhangelele ukuncintisa kukhetho lwalonyaka bemele amabandla aphikisayo bakhala ngokuthi imali abazigcine emabhanga ezokuhlawulela ukubhalisa kunomination court isikhukhuzwa yikuwa kwedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lelimelika. Lokhu kubikwa kulakho kudala ukuthi abanye babo bagcine besehluleka ukungena kukhetho. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ihlele ukuthi idale lokubhalisa labo abafuna ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. I-nomination court lizahlala mhla ka-21 Nhlangula, kodwa abamabandla aphikisayo bathi inhlawulo yokubhalisa ukuncintisa inengi kakhulu. Ngakho-ke bemukele ngenjabulo isinqumo esenziwe yiConcord sokuthi idale lephalamende lihluzisise limbadalo. Umongameli weZimbabwe Patriotic Party uMnumzana Kwanele Hlabangana uthi bayamukela impumela yedale mayelana lenomination fee.
Omunye wethu wezopolitiki obengenile ecourt lapha kade kucubungulisiswa kutsha ngodaba lolu kukhangelwa ngabojaji ukuthi kambe kuqondile na. Kungakho isinqumo abasikhiphileyo ngesekuthi basazakhangela lolu daba kusiyafika kuvikezayo, esithemba ukuthi nxa sokuphuma umphumela wokugcina kuzahlehliswa naleyo ntengo ekumele ibhadalwe, ngoba okuqakathekileyo ukuthi sithole inkokheli eziqotho.
UMnumzana Ndodana Moyo uMabhalane jikelele wezaphu uvumelane lohlabangana.
Lokhu sikuthatha njengenhlamba ngoba obaba bethu besukuma besiya egangeni besiyadinga ilizwe leli. Babesiya kulwa laleso sizathu samabhunu esobandlululo. Abantu sebebandlululwa ngenotho. Lokhu yikuthengisa ilizwe, ayisikho okwalelwa ngabadala. Abantu bekumele bakhethe inkokheli ngoba umuntu bembona ezabamela elobuchopho obujikileyo.
Isikhulumi sebandla le-Citizens Coalition for Change, i-CCC, kobulawayo, umnumzana Swithe Njirodza uthi ibandla lakhe alilamali.
Ama-nomination fees adulayo kangaka enzela ukuthi kube into egwenxa i-Citizens Coalition for Change. Ngoba bayazi bona ukuthi i-Citizens Coalition for Change kayitholi lutho ezimalini ezibuya ngohlangothi lwe-Political Finances Act. Sebeyenza ukuthi kudule kakhulu kwenzela ukuthi sehluleke ukufaka ama-candidates ezindaweni lezigabeni ezijeneyo.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efi Ncube uchaza kabanzi ngokwephulwa kwelungelo loluntu lokuphatheka kwezokhetho.
U-Section 67 we-Constitution eZimbabwe wenza kucace kahle kamhlophe ukuthi bonke abantu beZimbabwe beleminyaka engu-18 kusiya phezulu balelungelo lokuvota okhetho olukhululekileyo. Kanti ke nxa sebeleminyaka leyo eyamukelekileyo kusiya ngokuthi yiliphi ihofisi bavotelwe ngabantu nxa bebathanda. I-nomination fees ezafakwa yizekhi zithatha lolo lungelo zililahlele esiloteni. Inizekhi ukuthethe ngemali isithe yona amahofisa athengiswa nxa ufuna ukuba ngupresident iba ngonothileyo. Kuyavalela amaphathi angelabantu abanothileyo, kwenze futhi izikhundla zithengiselwa abantu abale mali kumbe izigangi, ama-syndicates, asponse abantu bathathe over i-governance system umbuso welizwe.
Ibandla elibusayo leZANU-PF liyahlawulela amalunga alo azangena kukhetho i-nomination fee. Okwamanje okusemthethweni ozafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe kuzamele ahlawule inkulungwane ezingamashumi amabili zamadola eMelika, i-$20,000, ilunga ledale lephalamende mende inkulungwane eyodwa i-$1,000, kuthi ozafuna ukuba ngukansila ahlawule ikhulu lamadola eMelika i-$100. Izolo idale le-Supreme Court lethule umlayo wokuthi izekhi ihlolisise intengo ye-nomination fee kulandela ukuphanyekwa kwendaba le ngumongameli we-Nationalist Alliance Party umnumzana Divine Hove esola umthetho owe-SI-144 of 2022 owahlela inhlawulo zokhetho ethi ziphezulu kakhulu. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafo bembula.
Zithithekile izakhamizi zedatata ematshetsheni eGwanda South lapho kubikwa ondofa abaxhwalileyo sebethwalise abafundi abangamantombazana lababalisi besifazane amagabha avuzayo osekudale ukubana inengi labafundi lingasayi esikolo. Abazali bathi bakhathazekile ngoba lokhu kuzaphazamisa abafundi ababhala imihloliso lonyaka. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Kusukela ngolwesihlanu lweviki edlulileyo, iningi labafundi besikolo seDatata Primary babikwa bengasayi esikolo ngenxa yabondofa ababikwase bevuke ubhova. Unkosikazi Omet Noni oyisakhamuzi seDatata uthi sesithide isikhathi lokhu kusenzakala kodwa lokuhlasela ababalisi kuphela.
Pele iqalise ngithethe ngomnyaka ophelileyo. Senzakala kakhulu ematitsheni kungakaze kubuye ebantwaneni. Ematitsheni bekhanya engalali engobusuku bethi bahlukuluzeka ngendaba enjengeyona le. Enzeni kwamanje sukusebantwaneni kakhulu abantwana abangamankazana ograde 7.
Umnumzana Progress Moyo esinye njalo isakhamuzi seDatata uthi iningi labafundi kalisaye esikolo ngalolu dubo.
Kule iviki kukhanya kuqalele ngeMonday ukuthi bangafundi baze kuyefika iFriday bengabuya esikolo kuze kulungisiswe kusiyafika iSaturday bekuthenjiswa ukuthi kulabantu abazabuya bezokubamba lokho ngondofu.
Unkosikazi Gale Spanda ongumgcini sihlalo wekomiti yabazali besikolo seDatata uthi bakhathazekile kakhulu ngalokho kwenzakala kulesi sikolo.
Sokubuya ebantwaneni qale ngomunye kwamphelekezela kwamkhipha ngakibo bamdobha ngabo past 8 ebusuku egangeni. Umntwana lwana babuya la ekhaya vele ngasakhulumi. Khathesi sokubangenela emaklasini njengoba libona isikolo kulabantwana. Ngene u-grade 6 namhla kule 2 abaningi vele babuya abantwana sebehlezi. Bathi bazaze babuye kungadlulisi ukulungiswa lokhu.
ukansila kwa 2 eKwanda North unkosikazi Zwelibanzi Mpofu uthi kusasa yabafundi abazabhala emhloliso ka-grade 7 lonyaka iluvilibana.
Abantwana baphonga ukuthi nxa sebephaphime lapha ngemva kokubana sebethandaziwe ngibe bafuthwafuthwa, abathi babona ungabantwana okuncinyane okubili umfana lenkazana, abanye bathi baphonga ukubona bekugidagida phambi kwabo umntwana ahla ethuka chayolova. Sibuhlungu kakhulu ngalokhu okwenzakala ekakhulu grade 7 ngikhangela isikhathi abasuka kiso, isikhathi se-COVID abafundanga abantu abekhathi sebe-affectekile ngakhona okokwenzakala kabafundi. Ngikhuluma ngisenza nje ugrade 7 vele kabayikhona isikolo.
Usobhuku wedatata umnumzana Dickson Dube uthi kukhona abakwenzayo njengezakhamizi uze lolu dubo luphele.
Imizamo esesiyenzile sibili sizamele ukuthi sidinge abantu abangasincedisa ukuthi uhlupho lolana luthini thini. Ngikhuluma nje kathesi ke kulo mzamo esesiwenza ukuzama ukuthi abantu kuze ncediswe esikolo laphana ukuthi kubonakale ukuthi queen ukuthatha indaba emhem lokuthi kungabe kungokabani njani, hayi asikezwa lutho.
Emnyakeni edlulileyo phansi kwedatata esilikwe omongikazi ekliniki labo bake bakhala ngokuhlukunyezwa ngondofa kwaze kwabizwa siyazi. Kuthi nyakeni esikolo seGwaqwe Primary eKwanda North abafundi labo bama ukuya esikolo ngenxa yabondofa. Imizamo yokuxoxisana labogatsha lwezomfundo ngalolu daba yehlule njengoba bebengadobhi incingo zabo labo makhalekhukhwini babo. Kuthi le mibuzo ethunelwe enkundleni yeWhatsApp layo ibingaphendulwa.
Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisedatata ngingu-Albert Ncube.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations isungule inkulumo lele Russia izolo ngokuphathelane lohlelo lwesiphala sokudla olwe-Black Sea Grain Initiative. Lolu luyilo olulawula ukuphuma kwesivuno e-Ukraine sithengiselwa kwamanye amazwe kusetshenziswa izitshitshi zemikhumbi eziselwandle olwe-Black Sea. Rebecca Greenspan unobhala jikelele ohlangothi olwe United Nations Conference on Trade and Development nguye okhulumisane lomphathintambo wezobudlelwane beRussia lamanye amazwe omhlaba uSergei Veshinin. Okwamanje wathi ke singene kuhlandla lapho esilethulela khona indaba eziphathelane labesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Lamhlanje sicubungula ukukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo kanye lokuwa kwamandla edola leZimbabwe. Iningi labesifazana elizama ukuziphilisa ngelithengisa ezitaladini impahla ezehlukeneyo. Sixoxa lo Nkosazana Debra Mukhaza, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, ukuze sizwe ukuthi baqhuba njani umsebenzi.
Nxa sesiyawoda sokusiba lobunzima ngoba uyufanele ukuthi nxa ngithengisile into yami ngithi maybe $100 angithi sengihambile ukuthi ngiyoda phela kathe sisachapha amabhoda sesiyakhona le kubo Botswana kubo South Africa sibantutshane sesichapha abaningi bakhona sesithenga kuyizitolo okuncane khona lokho okwavela khona ngale sokugcwele khona abakobulawayo yikho lapho sesigijima khona ufike uyelayina khona usithi uyawoda. Uhlupho olukhona yikuthi i-rate yangkhona ngalelo langa uzathola nxa kadukode ingubo nge-$15 izulu namhlanje nxa sebeyi-cross rate sebefaka nge-rate yabo yanamhlanje uzathola ingubo lana kutsho ukuthi uzagcina usuyiwoda nge-$20 uma esithi $18. At the end of the day nxa sufaka lawo kuyi-markup kwakho kokuthi lawo uthole imali yokuthi lawo uprofit uzathola ukuthi suzawoda bene ususwele ama-customer ngoba ama-customer ayabe lokhu ekhangelela ukuthi hhayi izolo ngiyithenge ngemali endlako kanti namhla izikhwezwe kuyini. abathola ama profit abayiba abasebenzayo ibona labo abahamba beseyahoda ngamakhago sibili kubuya i-truck maybe elamangaki ngaki tons you know amakhukhu oil kumbene awayezicathula amapatapata wona lawa bebuye bekungenise konke nge-cheaper price but thina esisahoda esisahlumayo esiqalisa amabhizinisi ukuthi sihlume so okunye sibulawe amapholisi zona la avuka ekhona etshintshiwe ngohulumende singananzeleli agcina yiwo asiyi-affectayo sibile ekusebenzeni kwethu akula kubelo sibile le mali yethu le eyehlayo ekhwelayo yenzani konke khona lokho kugcina kusifaka nzima ekusebenzeni kwethu
manje liyenelisa ukunakekela imdeni yenu ngenzuzo yona leyo encane eliyitholayo
asinawo ama-profit asenza kathi sibe friendly asinawo ama-profit asenza kathi sithuthukise izimuli zethu asinawo ama-profit asenza ukuthi lathi sikhanye ukuthi singabantu abasebenzayo kathi esinxa sikhanyele siyase sibamba uJuni abantu bamabhizinisi amancane abazisebenzayo baba la ma-targets okuthi by December kumele ngibe sengiyenze ABCD ekhaya sengitshintshile lami isofa lami kumbene sengitshintshile lami iwodrobhu sengithenge ngathi ingcono kodwa khona lokhu i-social nje ukuthi sizibone lathi ngiyiviki lami ukuphuma labantwana liphuma lisiya khona lokomiklisi kumele lisiya kuphi kempeli siyalifuqa sebelitroll yokuthi ewotini lathi sike sithenge sikholise or ukuvela ukukhipha abantwana ukuthi behambe nje beyithinga kwezindawo lapho abazikholisisa khona asinakho khona lokho njenge-informal sector ngoba vele sidinda ndawonye asilanzuzo ngemali zethu lezi sisebenzayo okungathi sisebenza vele singathi sizigqihle singabantu abanjengalabana abasebenza you know emajele besebenza kwengayidlile ithumo liyayankona yikho sikwenzayo kahle sisebenza singatholi ukuthi vele sidlale at the end of the day so ngawo uhulumende uyabona ngokuphangisa ngendaba lezi zemali kube le mali sibeke sebenzayo thina sibeyisa ukuthi ngakuba le mali even i-currency eyi-one ombene ezimbili ezizasebenza zivusa umkhono le yethu ezimbabwe ikimele afebeke bebona ukuthi bayenzani ngoba sesibuyela kubomazero amangalisayo nalana sake sabalekela ngo-2008 sake sabaleka kwathiwa sebekhanselile amazero kodwa imali yankonayo sibuyele yafika khonaphana
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Debra Mukasa isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlangange khona pha eWashington DC
nilalele kumsakazo weStudio 7 eyeVoice of America esakaza iseWashington DC kwezemidlalo sebedanele emidlalweni yesigaba sika Division 1 abalandeli bomdlalo wenguqu ngemva kokumiswa kwemidlalo yesigaba eseKhasalaga Premier Soccer League. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ihlalo seqondisa imidlalo yenguqu esibangeni sePremier Soccer League yethule umbiko mhlazi isikhombisa kuyona le inyanga kaNhlangula isazisa uZulu ukuba imidlalo isimisiwe kuze kube umhla osuku lwakuqala olwenyanga ezayo ekaNtulikazi. Imbangela yokumiswa kwemidlalo ikuba kuqhutshwa imisebenzi yokulungisa inkundla yeNational Sports Stadium yona esetshenziswa yiwo wonke amaqembu aphuma esigodlweni iHarare. Intatheli izindaba yezemidlalo uPraise Dumidlakama obebukele imidlalo eqhutshelwe enkundleni eWhite City uthi leli lithuba elokuthi abadlali abadlala esigabeni sikaDivision labo bebonakali.
Ye, iPremier League njengoba isimisiwe siyananzelela namhla ukuthi abantu abaningi babuyile ukuzobukela umdlalo kaDivision 1. Kodwa vele wona-ke umdlalo weSouthern Region Division 1 eyethu yalapha uyachaza ngoba ungakhangelaya ku-PSL kwalutshwana ukuthola abantu behlusa ama-goals. Kodwa lapha ama-goals vele yabukwazi ukuthi it's guaranteed ukuthi it's over one goal per match from both teams. So wathola ukuthi yaphela ngabo-2, 1-3-2 ngoba kunje vele sikhuluma kuthi so yi-3-0 khonapha udlala iTalent Vision leqembu lemakhandeni. So I think abantu bezinga ngabe bezodayela bahle beqhubeke bobukela imidlalo yedivision 1
kumidlalo edlalelwe enkundleni White City namhla iqembu leBhoso 90 libe ngutshiki lobhanqa 1 ka 1 lele Mountain Climbers kuthi ele Talent Vision libhaxabulele emakhandeni nge 5 kanya ngaseluveve iqembu leZPC 1 ngelinqobele Adachi nge 1 kanya kusenjalo abalandeli bomdlalo wenguqu banende umdlalo omkhulu okudinga iqembu elizintshanje zezwekazi laseEurope omncintiswano oUnion of European Football Associations UEFA Champions League kozadlalwa namhla ntambama phakathi kweqembu leManchester City elaseNgilandi kanye lele Inter Milan elaseItaly. Umsekeli weqembu leHighlanders uGod knows Ngwenya uthi yena isifiso sakhe ngesokuba ele City kube yilo eliphakamisa inkezo.
Mina mbona ngani iManchester City izawina because mina vele my personal wish is ukuthi iManchester City at least takes this uphepha hlathatha aqedelane lakho lokho for this season. Next year sike sibone okunye. Yeah, I think with the style of play that Man City has shown over even the Premier League and also the Champions League, it's a good style of play and the fact that they are already at an advantage. So to me, I think they are going to get this.
Ukatiola useke wayiphakamisa kabili inkezo yeChampions League ngesikhathi eqeqetsha iqembu leBarcelona kodwa wehlala esehluleka uphinda iphakamise esengumqeqetshi weCity langesikhathi engumqeqetshi weqembu leBayern Munich. Ifinal yeUEFA Champions League izaqhutshelwa edolobheni laseInstanbul eliseTurkey. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo owerumba uBrilliant Dube ozibiza njalo ngelokuthi Mabrizo ehamba leqembu lakhe eleGhetto Sounds Masters. Bonake sebethule idlalati elitsha elilesihloko esithi Breadwinner bebambisana loThemba Woyoyo. UMabrizo udabuka ePlumtree kodwa ecula eSouth Africa. Nanguke exoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7.
Bonani mahlabeni olibingelelayo engumaGrizo Brilliant Dube ozalwa esigabeni sabochingabangeli ePlumtree ongumholi weqembu leMabrizo and the Ghetto Sounds Masters osela ama-album amabili.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abafuna ukungibhuka noma abafuna usizo lwengoma entsha kule album engikhiphe lonyaka ethi Breadwinner uthola kulezi number ezithi 071 97 45 703. Nezinye futhi izinamba ongakuya kuthole khona kizo 06 3 W9 461. Ikola pintola gara kona yonge mimi wana yoni funale ikola la po esa kumala la pa.
O ba chela wa pamazi abalande.
Amazi nga chela abalande. Zikola isupport ba ndwa niti. Aso luto na sna ba tuli na pande kwe. Isupport ni ya tinga na kulu. Kuti skubeki na pambi ni silienze ni. Ogo uche mtule. I am in it.
selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje ngilethemba likholisile umculo kamabrizo olivalelisayo uFraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.